Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 26 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe kalisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kaMpalakazi.
I think kuyamele sibone ukuthi abantu bathini yibo bazasitshela ukuthi senze.
Gambe ngubani ozelama umongameli Emmerson Mnangagwa kubandla lezanu PF lakuhulumende ngomnyaka ka-2028?
Yebo, kunzima ukutsho straight away ukuthi uthi hayi lwana nguyo ongathatha, kodwa andiba le constitution yabo le structure ngivuma kwakuthi upresident ngibani, abasekeli bakhe ngobani.
Izolo kube le micimbi yokukhuthaza ukwesulwa kwezijeziso zenotho ama-sanctions, iphathise ngani limicimbi?
Ukubuthanisa sikwenzile okwakhathesi, sibuthanele ukuthi kungabe kwakufakayo lokho kuyinto kungekho emthethweni, kungaphuma yini kumbe bangakukhipha yini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe kalisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngenyanga kaMpalakazi. UChamisa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi ukhetho lwama-by-elections alukho emthethweni ngoba lwenziwe kulandela incwadi yalotshwa ngumuntu ongelamvumo yokuxotsha amalunga ebandla lakhe. Ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu wabangela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC awedalele parlamente alichumi lanhlanu 15, amasenetha ayithoba munwe munye 9, lamakansila alichumi lasikhombisa 17. Kodwa ilunga ledale le parlamente ukuze sihlaziye lolu daba sixoxe lomnumzana Matson Hlalo olilunga ledale lamanenekazi. Sambuza ukuthi lolu daba luzahamba njani, wathi yena bazalufaka emphakathini kesizwe okunengi ngengxoxo esiyenzelaye.
Yonke into kanti engabe isenzakala econcern abantu kumele iye ebantwini. And as a result, I think kuyamele sibone ukuthi abantu bathini yibo bazasitshela ukuthi senze.
Lo-ke ngumnumzana Matson Hlalo, ilunga ledale lamanene lamanenekazi ebandla le-CC elithiwa The Elders. Siphinde saxoxa lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gifties Ostalos Siziva, yena othi uhulumende usebenzisa indlela zonke ukuncindezela ibandla le-CCC ngoba lanqoba kukhetho olwedluleyo.
Thina sihlangana lendubo esilazwe kwele Zimbabwe ngemva kokhetho elwatshontshwa yi-ZANU-PF oluka August 2023. I-ZANU-PF ilokwethuka kakhulu ngendaba yokubana ke abavotelwanga ngabantu, yikubona ke behamba they are punishing everyone. Akusela mthetho eZimbabwe basically sokususpend i-constitution kwele Zimbabwe ngenxa yokubana amalungelo abantu kasahlonitshwa, ama-activists are being targeted, ama-members of parliament liyakwazi right now kulabantu abakhishwa 14 ama-member of parliament abavotelwa ngabantu abakhishwa yi-ZANU-PF isebenza labanye ke iyabakhethayo kwele Zimbabwe. Njalo ungakhangela ke konke ke ukudepriva kwamalungelo abantu, ama-youth, ama-activists, abantu ababekhankasa emaphandleni, konke lokhu kuyi-scheme sezane zama ukupanisha uzulu weZimbabwe ngenxa yokuthi bakhetha inguquko abakhetha nge-ZANU-PF. Akula muntu ongathi winile ehlamukela abantu abamvotelayo ebatshaya ebalimaza. Indaba yokubana siyakhilizwe thuthukisilizwe i-ZANU-PF ikhetha ukulimaza abantu, uChidakwa uthagethwe ngenxa yokubana ngomunye wabantu abamela ke ilunga le-TCC emavu ibhuku laseZimbabwe so ikulubona ke bethumela abanye ababe bempambe enjalo siyakwazi emapoliseni indaba ivuliwe and we expect ukuthi amapolisa etake up that issue ngenxa yokubana ke uhambe emapoliseni ubhalwe le report we expect kube le investigation ukwenzela ukuthi kungabi ke le Zimbabwe ke elapho ukuthi abantu balimaza lokubulala abantu umthetho ungalandelwa.
Hello ke ngumnumzana Gift osalo sesiziba umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CC. Umongameli Emmerson Mnangagwa usebuse okwamahlandla amabili okutsho ukuthi ngomnyaka ka-2028 kuzamele adedele emuva kungene omunye umkhokheli njengalokho okuthiwo isekelo sombuzo welizwe. Kodwa ngesiko lebandla lezanu PF akukhulunywa ongamelama. Ibandla lezanu PF lathola izihlalo zedale lephalamende ezilikhulu lamachumi amathathu lasithupha 136. Okutsho ukuthi linganqoba kukhetho lwama-by elections lithole izihlalo eziyithoba munwemunye 9 liyenelisa ukuguqula isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi uMnangagwa aphiwe elinye njalo ihlandla leminyaka emihlanu lelokubusa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Methuseli Moyo.
Yebo kunzima ukutsho straight away ukuthi uthi ayilwana ngoyo ongathatha kodwa andiba le constitution yabo le structure ngibuma kwabuthi upresident ngubani abasekeli bakhe ngobani uchairman usecretary general okuthiwa singathi ngibona wathi top 5 xa ukhayela phansi kaMnangagwa kulowo muhadi ungu-vice president ugeneral Chiwenga ungu-vice president xa ukhayelela ukuthi bonabo bebeyibo abase duze ukhangele futhi ngaphansi kulo secretary general ubaba u-Obed Mpofu ukhangele futhi kulo mama laphana u-Oba Mchinguri la useduze kodwa indaba ze-succession azijayelanga ukulandela ngaleyo ndlela zingalandela kumbe omunye la athutshe eceleni ungananzela abakhona ababekuzanu kudala ababuyela sebabona ababuyela nguzanu omayimjuru so awukwazi ukuthi nxa sebebuyela khona phana yena ufika afakwe ngaphi njalo ungxameni kunzima ukuthi sibili kodwa kulula nje ukuthi uthi hayi bona abavele beyibabamsekelayo yibo abalethuba
khona ubona kulula na ukuthi nxa ibandla lezanu PF kuma by elections azayo lenelisa ukuthola inani le 2/3 majority lingaguqula isisekelo sombuso welizwe ukuba lenelise ukungenisa uMongameli Mnangagwa kuhlandla lesithathu lombuso.
Nxa ukhangela indaba yama by election le ndlela iopposition emingayo indlela abaxabana ngayo owona ochamisa labo chabanga so kungenzeka ukuthi izani ibe lenhlanhla yamaswazi ithole nje amasithi avele elelo ngogedla ihlwathathe ingawathatha ke lawo masithi isingaba lakho ukuthi ibone ukuthi silayo i-2/3 ukuvumela ukuthi itshintshe imithetho thize ikakhulu ama-clause nalawo athi ku-constitution umuntu umele ebe ngu-president wamathemu amabili nxa belesifiso babe sebengakwenza so ke ama-by election lawa nxa engahamba kusenza njengendlela ukuthi opposition yenza njani so kungenzeka sikuthi izanu izitholela amasithi lawana.
Hello ke ngumnumzana Methuseli Moyo ingcwethi ecubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekwabulawayo. Izolo bekulilanga elahlelwa ukutshengisela kusolwa izijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zebandla lezanu PF. Izisebenzi leziphathamandla zikahulumende zifole zisuka emahofisini aweMunumtapa zayabuthana egcekeni le-Africa Unity Square eHarare lapho ezilalele amazwi omsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga yena othi eleZimbabwe selilahlekelwe ngamabhiliyoni amadola edlula ikhulu leMelika US $100 billion ngenxa yezijeziso zenotho lezi. Intatheli zindaba iStudio 7 uMlondolozi Ndlovu besembuthanweni lo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
abakade betshengisela laba bebehlabela bephethe amabhakane lamagwaliba alotshwe amazwi athi izijeziso lezi seziphazamise kakhulu eleZimbabwe ngakho-ke kazesulwe ngokuphangisa ekhuluma embuthanweni owe-Africa Unity Square uChiwenga uthe izijeziso lezi ezabekelwa eleZimbabwe ziphazamisa umnotho welizwe isimo sezibhedlela izikolo lokuswelakala kwemisebenzi elizweni.
The sanctions on Zimbabwe are thus illegal, unfair, and a violation of our sovereignty and right to self-determination.
Izijeziso zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe azikho emthethweni, kazihambelani lokuzibusa kwethu nelungelo lethu lokuzibusa.
Bibe kule mbuthano efanayo endaweni zonke zelizwe kobulawayo uZulu ubefola ekhokhelwa ngumphathi ntambo obona ngomsebenzi wedolobho leli unkosikazi Judith Ncube. Kube le mbuthano efanayo ezabelweni zonke zelizwe ikhokhelwa ngabaphathi ntambo bakahulumende. Omunye obesembuthanweni lowo unkosikazi Sekai Kadande uthe izijeziso zombuso welizwe ziphazamisa kakhulu uZulu weZimbabwe esithi indubo zelizwe zibangelwa izijeziso lezi.
Izijeziso zenotho esezihluphile abantwana beZimbabwe sebethwele nzima and sebekhathazekile ngalolo lutho olwezijeziso zenotho. Khathesi sibuthene njenge singathi ilizwe abantu jikelele iZimbabwe lesadada sikhathi sikhathazekile ukubuthana esikwenzileyo okwakhathesi sibuthanele ukuthi kungabe kwakufakayo lokho kuyinto kungekho emthethweni kungaphuma yini kumbe bengakukhipha yini singazi ukuthi bengakukhipha ngendlela yiphi ngokuthi mthwakazi sethwele
lokho kusekelwe ngosokhulayo u-Elias Dube othi izijeziso lezi ziphazamisa ukuthuthukiswa kwelizwe.
Sizobambana kanye labanye sisithi siyalwisa ukubekwa kwama-sanction. Thina sithi hayi ama-sanction amelanga abe khona ngoba thina sesizaqeda isikolo lapha thina sifuba le misebenzi yabe isibhadala sifuba lama-business ethu abe sibhadala kahle kodwa ngenxa yama-sanctions lawa ngeke sikhone ukuthi sibe lama-business aphumelelayo ngoba ama-sanctions akhona but singakhutshelwa ama-sanctions lawa siyaphumelela kanye.
Kodwa incitshiko zomnotho esebenza lenhlanganiso ye-Economic Forum of Zimbabwe umnumzana Godfrey Mlotshwa uthi kumele uChiwenga lohulumende babhekane lokuningi okufana nenkohlakalo hatshi izijeziso.
Singakhangela umkhono wethu sudabukile singathi informal economy kulabo golide kulabo lithium kulento ezinjalo kulamanye amazwe anjengabo-Cuba athola ama-sanctions abangelalutho. So mina kimi singathi lama-sanctions kodwa abanye abantu bahamba besiyothengisa igold labobani bethengisela uzibani bani kubo-Dubai yikho sithi indaba yama-sanctions kayicacanga.
Lokhu kusekelwe ngumsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change umnumzana Gift Osaro Siziva.
Laba bakonete tuzalpeti baba kunyeru kubana ke epele fiche kumarizosi ze Zimbabwe mwaka ili jipia ya kiche Zimbabwe kukunyeke mtetwe kutwa mshaba wonge kate sushia kumabati tina we are the biggest producer we need to have Afri fane lukuti ngabama Zimbabwe ya kiche Zimbabwe ni pilo eni mwono ngabu kule mite bezela mabi mkotaila mapoto ulu mabe izi ntuna labo bonge ke
ukusenjalo abasekeli bebandla le-ZANU-PF bebethe gwaqa esigodlweni sommeli weMelika kwele-South Africa ePretoria betshengisela ukuba izijeziso zomnotho ezafakelwa eleZimbabwe zesulwe. Ilanga lanamhlanje labekwa ngumanyano wamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika owe-SADC ukuba libe lilanga lokutshengisela ububi bezijeziso zomnotho ezabekelwa eleZimbabwe. Abenhlanganiso zomanyano owe-SADC lowe-African Union labo bethule imibiko yokusekela isinqumo sokuthi izijeziso ezafakelwa eleZimbabwe zesulwe. Ekunanzeni usuku lolu olwe-SADC Anti-Sanctions Day, umgcini-sihlalo owe-African Union umnumzana Moussa Faki Mahat uthe uyasekela isicelo sikamgcini-sihlalo we-SADC umongameli João Lourenço wele-Angola esokuthi lezi zijeziso zesulwe. izigodlo zabameli veMelika, Bilitani la European Union kwele Zimbabwe bebengakaphenduli besipha imibono yabo ngalolu daba ngesikhathi iStudio 7 isiya emoyeni. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nginguMlondolozi Ndlovu.
Siyabonga Mlondolozi. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa LEFF umnumzana Julius Malema uthi ibandla lezanu PF alifunwa nguZulu weZimbabwe kodwa liyalela esikhundleni lisebenzisa ibutho lamapholisa. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umhlangano webandla lakhe weNational People's Conference ozakwenzelwa eGweru ngempelasonto uzaphuma lezibopho zokuthuthukisa impilo kaZulu. Uma manje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisumele nge-WhatsApp.
Siyabeza abantu bayakhuluma ngokwenziwe nguThabanga. Thabanga uyenza into embi. Uyenza into embi kakhulu ngoba ufisele ukuthi iMathebeleland ihlale iphuwa ingabi right. Bese ngisithi laba abantu abalandela uThabanga bethole Thabanga uright. Ngabantu abafana lomuntu othatha ingulube isedakeni eyigezise bese ifake elangeni ithi lahle endlini eyithathi ivaselini izayigcoba uzayithola isibuyele futhi edakeni. Ngabantu abafisa ngabanye abantu befisa ukuthi iMathebeleland ithuthuke phambili bezikhethela abantu babona bayaxotsha abantu bafisa ukuthi iMathebeleland ihlale iphuwa. iMathebeleland ayibulawa ngabantu besishoneni. iMathebeleland ibulawa ngabantu bendawo yakhona bengcikisana labanye abangikhona ngalo iParliamente kuzanu abafuna vele ife ngoba bona bayadla. Angazi nje laba abakhuluma ngoThabanga ukuthi uright. Why bengathi uThabanga evule eyakhe iparty bazamlandela bonke abantu abathi right. Bonke abantu beMathebeleland abathi uThabanga uright baze yakuyakhona kuThabanga kavule eyakhe iparty abazasala kwi-CCC besale kwi-CCC ngoba sibone ngani lapha kudlalwa ngabantu la abathi uThabanga uright abavule yabo iparty ngoba abaningi khona abakhuluma bethi uThabanga uright angiboni ukuthi baseZimbabwe. Angiboni ukuthi ngabantu baseZimbabwe ngabantu abafuna ukuwonisela iMathebeleland ngoba amabhudi langathi angafika endlini sichothoze umuso wangakibo. Ngiyabonga.
Linjani sister Seveni? Hayi, siyabingelela lapho emsakazweni lapho siyalibingelela kakhulu. Bonga nje indaba enisipha zona izikhathi zonke, siyabonga kakhulu. Ya, ngithi mphathise lapha ngendaba yako-Israyeli le okuliwa khona lapho maPalestina. Ya, into engiyibona laphana ukuthi masilandela imbali ngisisiya ngeBhayibheli. AmaPalestina wena indawo leyana baba yibona abazifake enkingeni ngoba ngesikhathi kuliwa Davida noGoliath. Goliath wathena uma singalehlula sizalibusa, nani uyasehlula sizasibusa. Manje yiko sekusenzakala phela khona ngathi babehlula, so fanele bababuse vele, fanele bayithathe igaza libe ngeyabo ngoba babehlula. Kanti uyabona, so bona masandela imbali eBhayibheli bona behlulwa, so uma behluliwe sokuthi amanye babuse ke manje ngama-Israyeli. Uma beyithatha leyo gaza bayithatha ngokuthi behlulwa isivumelwano sabo ukhokho emuva le bakunanzelele khonokho bona amaPalestina bangabakhali ngokuthi Israyeli wrong. Kathi bona ibona bathengisa ilizwe labo ngoGoliath. Ya,
Studio 7, hello. Engase umane labe mbuluza lamaxhego lamaforeign ayiwona ayi-sanction eZimbabwe ngoba nje manje silamba kuyibo badliwa baqeda labo bathi hayi nyiko ndeyedu inotonga nebeni bayo. Waye bengayitonga eMozambique leZambia bezodlela umuntu abantwana beZimbabwe umnotho ngoba nje bezazela ukuthi asibakhona. Akula ma-sanction ahlupha iZimbabwe, aba-sanction yibo bona lokusela babo lokungafuni uphuma ezikhundleni zendawo zezindlu zabanye abantu befuna ukurana iZimbabwe like iziphaza zabo bangasumanela benze bafe manje njengomgabi wayembuluze edendi ligweshungu yininye kodwa sihamba phezu kwakhe kuphela nabo kunjalo kuyeza akusafala ngasukuza jwani
u-7 studio 7 linjani basakazi bami abathandekayo hayi mina basakazi ngakhala ukuthi njengoba igrawundi labulala abazali lapho ematebhelelenti umgabi uzohafa akazange ethanda ukuxolisa namanje nangu umnango wakho awuphethe akafuni ukuxolisa lokho ezenze nganakazi lutho le ndaba liyibona kanjani lingamandebele ecabanga ukuthi ukuzwana kwethu nangashona kuhamba mpela kuze kuyefika kuphi ngoba sizwane ngabo laba bantu isilonda iso leso sokuthi basibulala abafuni ukusixolisa mina ngiyazi uma uyenza into endi emuntwini ma ungasamxolisanga leyo nto angeke iziphele so basakazi asiyiboneni le ndaba imbi kakhulu eyenziwa ngashona lomnango wakho uyenza kwakho ubulaliswe uzenzela umathanda njengani ezimbabweni yakhe kantakisi yakhe
Studio 7 linjani basakazi abahle okhulumayo ngu-Annie Moyo lapha eJohannesburg bengicela ukubuza Studio 7 njengoba osengezo lo-Kalpan Bugenvithi bona akusibona bezana waye besibabhizi ngochamisa umuntu ongalakhozi ukuthi ezibaga abantu behlupheke beyetshelizana waye bebhizi ngochamisa waye bengabi bhizi ngezana abadile nezana ukuqala bengaqeda ngezana bezisize uchamisa uchamisa kalacala kala yabo
Studio 7 Studio 7 kubingelela bonke abantu hayi indaba vele kakhaliphani ngizwile ekhuluma lapha ku-Studio 7 khaliphani ngumntu wezanu lo lokho nje nethi ukhulumela abantu besibe emathebheleleni besiqamba amanga esinya kuphela njengwe izanu lolo sengezo sengeze ngafika enexotha abantu engubani kodwa la umthetho ungenye indlela umuntu uyafumbuka evele exotha abantu ephalamende evunyelwe ngoba ngabe uhamba ezanu yikho evunyelwe why manje triple c iyala why bengakuyiseli ngoba lo kwenze easy nanti bandla le triple c liyala ngokuthi usengezwa limazi why lokhu kuqiniswa ukuthi usengezwa kumele yazi ukuthi ngwe triple c thini triple c sisitsho that imazi hayi okunye bantu ake lisenzele into zeqiniso ake lisibone selisenzele into zeqiniso nje akula usengezwa we triple c khaliphani lo la uyawumana lofundisa abantu ukuthi eqamba manje thengwe izani imali ekayehla ngoba ngezani yakho sanibonani sanibonani
minida ngangovusumuzi wahadeli fana ukumalela ngasentaba zindoni isicelo sami nje sinye fo utshela abantu bakithi ngamathebeli bakithi cela sibambane sibumbane kube yinto yowani ba ukungabumbani kwethu lokho sohlala senkingeni manje siyaxabana soda sengeze lokhu kuqathaniswa yini abantu beli abakumalela cela bayithandi bayisizame ukubambana sento yowani noma sikhuluma sibe nje into eyibe ngoba namanje siyabheka le opposition party la e-MRP labaxabana ngihlobo futhi amandebele yini ezoyibumba ayikho nezinto esiyibumba cela ukuthi sibambane sibe into one singamandebele loko nto zikuzihamba kahle
injani ku-Studio 7 njani ku-Studio 7 lile lithatha ithatha ihlangothi lisitsho liqhamba amanga lithatha uhlangothi lithona limkhulumisa uthaba ngwenu namhlanje likhulumisa bona wabangani benu futhi khona la khwe lapha ngabe kuthiwa kumbe ngu-SCC okhulumile kumbe ngabe ngumagayila mafu okhulumile kubuza ngiva kwenkulumo kamagayila mafu kuzozo njengoba i-Studio 7 ingathatha ihlangothi uthaba kuthi ubukhaliphani Bugen uthe kodwa nihamba ledinga indaba zenu lidinge liqoqelelo khaliphani Bugen emva kokukhali Bugen aye kuzo sokuthiwa njengoba i-Studio 7 ingathatha ihlangothi njengoba namhlanje bengikhangela ukuza kuthiwa i-Studio 7 nje ingathatha ihlangothi umagayela mafuthi hayi zwi hayi ngxaba ngxoza ekhona kusisi hayi ngxaba ngxoza usona show zabo lasiphathela i-witness dube ezofaka ngendaba zesisi wayengafakazi ngendaba zakhona ngalezi ezana wayelasitshintina sithole isiphi isikhundla khona ngalokuzana njengoba lithi alithatha ihlangothi wayelingam-advise-ke umngane wenu uthaba ngokuthi avule yakhe iphathi sibone akavule yakhe iphathi ma kukuthi uyethena ukuthunywa amasithizeni amasithizeni la amthumileyo wakhe umtsheleni phela la amasithizenzi wakhe nalawo bavule iphathi abavule abe iphathi lokelitha lithatha ihlangothi alithatha ihlangothi bantu be-Studio 7 silithembe kangekaliyasidisappoint
hawu sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo ngothi emoya ngajabula le audio ma ingafundwa siyezwa abantu be-ZANU PF bakhala ngama-sanction ukuthi akhitshwe thina sihlutshwa yilaba abantu okuthiwa bathumba abantu beceda bebajova i-Jackson ngokutshengisa ukuthi iZimbabwe kayikhululekanga dili lokhu isanida more ama-sanction ebantwini be-ZANU PF
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12 4650318. Ngempela iStudio 7 kayisekeli hlangothi. Siyabonga. Kwezemelika, amapholisa athi kulabantu abangamachumi amabili lambili abadutshulwe ngomunye umuntu wesilisa esigabeni seMaine izolo ebusuku bafa. Umuntu lo ubelokhu engakabanjwa ngesikhathi sisiya emoyeni. Kulimele abedlula amachumi ayisithupha. Akwazakali injongo yalubaba, kodwa imbiko isitholwe ngamapholisa ithi engaba ephambene ekhanda, njalo ngumuntu oqeqesha abantu abafuna ukusebenzisa izibhamu. Kolunye udaba, ibandla lama-Republicans lize lakhetha umnumzana Mike Johnson ukuthi abe ngusomlomo wedale. Uhlelo lokukhetha usomlomo luthethe isikhathi eside ngoba amalunga ebandla lama-Republicans abengavumelani ukuthi kukhethwe bani. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, ama-Republican okuyiwona ale majority ku-House of Representatives yiwona alelungelo lokuthi akhethe usomlomo wedale le-Congress. Bona ngokwabo ababambananga, sabona even i-vote yokuqala kuvotelwa u-McCarthy, bavota kayi-15 besehluleka ukuthi bavumelane ukuthi u-McCarthy nguye abamfunayo. Then sibone after ukuxoshwa kwakhe u-McCarthy bezama amanye ama-Republicans afana labo Jordani, labo Scalise, bonke labo behluleka ngoba ama-Republican awabambananga. Okunye futhi esikubonayo ukuthi i-influence ka-Donald Trump inkulu kakhulu ku-Republican Party yanamhlanje. So abantu abanengi baya ngokuthi u-Donald Trump ufuna ini, ngoba besazi ukubana ama-constituency members abo amanengi baku-camp ka-Donald Trump, and therefore ukuthi bathole ama-votes makuthi isikhathi sokuvota sesifikile. I-record yona leyo ukuthi ubudlelwano babo lo Trump bukuphi lendawo buzo-affecta ukhetho lwabo. Ngakho-ke that's why sibona besehluleka ukuthi bekwazi ukuthi bavumelane. So ukukhethwa kuka-Mike Johnson lo omusha owase-Louisiana kutshengisa ukubana I think ama-Republican agcine bona ukuthi hhayi, ngcono-ke sivume sibambane kulolu daba kubekele phambili, ngoba umsebenzi we-House bebezoplenywa kakhulu if i-House ingasakhona ukwenza umsebenzi wayo, especially kuma-bills azayo la afana lo ukuraise i-debt ceiling. Siyazi ukuthi mhla ka-November 17 iya-expire i-debt ceiling, bekuzonidakala ukuthi kube lo speaker ukwenzela ukuthi ivoti lenziwe. Singathi nje umsebenzi we-Congress ubumile ngokungabi khona kuka-speaker.
Yena umnumzana Mike Johnson lo okhethiweyo, ubona ungani ngumuntu ozenelisa na ukuthi aqhube khona okukade kusenzakala ukuphathisa amazwe afana le-Ukraine kunye le-Israel?
I-record ka-Mike Johnson makusiya odabeni lokuphathisa i-Ukraine ayikho nhle i-record yakhe. Ngumuntu osevote I think kulama-votes amathathu adlulileyo lapho ade bevota khona nge-funding. Siyazi eyokugcina i-300 million i-vote adebelayo e-Congress uvote u-Johnson uvote yakhe ukuthi imali le ithunyelwe e-Ukraine. So yes, sikhangelela ukuthi kungaba yi-problem enkulu kakhulu ma kuzobuya isikhathi sokuthi kuvotwe ekuncediseni i-Ukraine. Ngingazi njalo ukuthi ma kusiza ekuncediseni i-Israel ukuthi umi kuphi u-Johnson, kodwa siyazi ukuthi ekuncediseni i-Ukraine ngumuntu obengathi akasupport ukuthi i-America iqhubeke ke incedisa iUkraine ngezimali ukuthi lisane leRussia. Kodwa simzile mayikhuluma labentatheli bendaba esithi kuqakathekile kakhulu ukuthi uVladimir Putin engawini kumpi yakhe le ayiqala leUkraine. So makuyukuthi uthi uVladimir Putin akumelanga awine, siyethemba ukuthi kusho ukuthi maso kufika isikhathi sokuthi iAmerica isupport eUkraine ngezimali, uJohnson uzovota kahle ukwenzela ukuthi lokho akushoyo ukuthi uVladimir Putin akumelanga avunyele ukuthi awine kufezeke.
Olo-ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ebesikhuluma la ecingweni eseVirginia khonapha kwele Melika. Esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngu-half past 7 silazwe ezinye njalo.